babo kandi sesimanga ngikhuluma nje ngisebulilima west kuward 14 lapha esama by-election sibona imihlolo ibandla lokwehluleka izano PF libele lomhlangano Friday eklinika Avelina Minister of Education ufike eklinika leklinika yeMalaswazi eyiyo engakavulwa kodwa eseyakhiwa ufika lapha ubiza icommittee yeklinika uyabathethisa ethi yiba babulala ukhansili wabo webandla lokwehluleka abazanga bephendule bathethiswa kutaba abathakathi nxa ngihlangana labo ecommittee leyithi kimi okusimangazayo ukuthi labantu bayakhampena kodwa bayasithethisa bedithi esihlulele ukhansili ngoba besibone siyathende umhlangano we-CCC ngikhuluma izolo ngesaturday bebe nomhlangano eSwazi Secondary School eMalaswazi Secondary School lapha bahlaba inkomo bathe ngokuhlaba inkomo basebeqala ukunikeza abantu inyama bekulama truck avela kwezindawo ebulelima e1 tela ama youth osimangazayo ukuthi abantwana besikolo laba kade bekhona kade beholiswa ama computer banikwa ama computer kuthiwa khona ngabantwana besikolo okusimangazayo ukuthi kambe banganika abantu ama computer abantwana besikolo izikolo zivaliwe beze banikeza ngoba befuna ukuvotelwa sithi i-vote buying abantu beMalaswazi kuward 14 bayakhala ngoba i-candidate experienced Dube onguye ofakiweyo ngumfana ongelamuzi ngumfana ongelamfazi ngumfana ongelankukhu ngumfana ongela even umangoya umfana lo ukhona eMalaswazi ngumfana ofike ezenza igalufu likayise yena ngokuzalwa ohlala eChehanga Chehanga nje umuntu uthi ngemva komsebenzi lowo ngemva election izabuyela eChehanga so abantu bayakhala ukuthi hawu kambe sizamvotela njengokhansili wethu engeso zenza i-development uyabuyela kibo so okusimangazayo ikhona lokhu indaba ye-vote buying sithe abantwini likulungile dlanini inyama lithatha amakhompyutha nalawa ngoba injalo izano ye-vote buying but ibandla lokwehluleka sebeqalisa kuhamba bethethisa abantu Avelina wacotha amatitsha bekhuluma ngelungelo labo lokuthi imali abazitholayo ziphansi